soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 4 ngihlangula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba uphakemeyo oweSupreme Court usuze wakhulula abasekeli beMDC ababili abathi uDungamirai Matsogere lo Last Mayenga Hama kade bevalelwe ejele okweminyaka esithiyanga lombili besetheswa icala lokubulala ipolisa uInspector Petros Mudetsa.
Siyathaba siyabonga ukuthi iqiniso kalifihlwa, batho njalo abadala ukuthi okulempondo akufihlwa esakeni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ubesedolobheni leVictoria Falls lapho athi inzuzo etholakala ekwenjiweni kwamatshe aligugu elizweni izathuthukisa umnotho welizwe ngemali engamabhiliyoni alitshumi lambili kusiyafika umnyaka ka-2023.
Siyakhumbula indaba yama-diamonds, sizoba umdaba esithi yena salahlekela i-$15 billion. So kumele into ziphume egcekeni basitshele ukuthi silama minerals angakanani nxa bekwazi njalo bafuna ukuthi uhambe kanjani. Kathesi abakasitsheli.
Umbiko manyani wamazwe ezansi ye-Afrika i-SADC oncuma imisebenzi owenziwa ngabomanyano wamabandla alenkokheli eyaphatheka kukhetho luka-2018 ePoland wamukelwe ngembiko ehlukeneyo.
Kulamabandla angekho kuPoland ukuthi angenele kube lokubambisana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba ophakemeyo oweSupreme Court usuze wakhulula abasekeli beMDC ababili abathi uDungamirai Matsogere owayengukansila lo Last Mayenga Hama kade bevalelwe ejele okweminyaka eyisitshiya ngalombili besetheswa icala lokubulala ipolisa uInspector Petros Mudetsa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthethwandaba lo uthe ababili laba kumele bakhululwe namhlanje enkantolo yeChikurubi Maximum Prison lapho abavalelwa kusukela ngomnyaka ka-2012 baze bagwetshwa ngomnyaka ka-2016. Amagqwetha amele ababili laba abengaphansi kwenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo likaZulu eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Amagqwetha la agoqela unkosikazi Beatrice Mthethwa, lomnumzana Charles Gwaramba ndawonye lomnumzana Gift Mtisi. Isinqumo esethulwe ngabahluleli abathi uRita Makarau, Susan Gwaunza, Susan Mavangira siveze ukuba isigwebo abasiphiwayo sibekwe eceleni lokuba akula bufakazi bokuthi yibo ababulala ipolisa leli uInspector Petros Mudetsa. Ababili laba babebotshwe bebane lonkosazana Yvonne Msarurwa owakhululwa ngomnyaka ka-2018 phansi kohlelo lukahulumende olwaxolela izibotshwa zesifazane. Owesine uPhineas Natarikwa wabhubha esesitokisini. Lokhu kujabulisa abaningi ababalisa isikhulumeli se-MDCT ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora, uWitness Dube yena othi ukubotshwa kwabo kokungamelanga kwenzakale.
Sinjengebandla siyakwamukela ukukhululwa kuka Last Mayenga Hama loDungamirai Matsogere. Icala labo ababeletheswa lalisukele eziphithiphithini zepolitiki. Icala lelo kalizange liphathwe ngendlela elungileyo, akuzange kuphume lonke iqiniso ngalokho okwenzakalayo. Ngakho silusizi kakhulu kumuli eyalahlekelwayo polisa lelo elaswelakalayo ngaleso sikhathi kusenzakala lezo ziphithiphithi.
Lokhu kusekelwe ngummeli wewange Central engwe MDC Alliance umnumzana Daniel Molokele.
Siyajabula ukuba I-Supreme Court of Zimbabwe yehlise isigobo sokukhulula uLast Mahenga Amalo Thungamirai Matsokere. Siyabonga kakhulu bonke abasebenze gadalala iminyaka yonke leyi ukuthini uLast Mahenga Amalo Thungamirai Matsokere baphume ejele.
Olula amalungelo oluntu umnumzana Pride base uhulumende emthethwandaba babhadalwe imali yokubotshelwa amanga.
Ukukhutshwa entolongweni kukaLast Mahenga Amalo Thungamirai Matsokere into ejabulisa kakhulu ngoba besibili isikhathi eside kakhulu besechigrubhi lapho ebebebenenelwa icala lokuthi babulala ipolisi, icala lamanga nje ngoba into leyo bengayenzanga, bekungelayo i-evidence etshengisela ukuthi lelo cala baliyenza. Kodwa-ke sibone behlala isikhathi eside kakhulu esingafika 8 years belokho besentolongweni ngoba amadale bengafuni ukuthi indaba yabo izwike, izwakale, iqinisi izwakala nje kathesi lapho sebekhuluma ukuthi hhayi abantu abalacala sikhangelela ukuthi labo ngaphuma lapha entolongweni kumele besuke i-government sibili bethi hhayi kumele bebhadale imali ukuhlala kwakwenza ejele ngoba hhathi bekungela sizathu.
Loba nje ubufakazi abo cacwa ukuba ababili laba ngabalacala. Okwazisa ubuhlungu yikuthi umthethwandaba we-High Court wabafumana bele cala. Okwadanisa uLast Mahenga Amalo yikuthi ngelanga okwenzakala khona udaba lolu zweni e-United International Family Church ekhokhelwa ngumfundisi Magandiwa wakhipha ubufakazi bomfanekiso kamabonakude kodwa abuzange bumsize. Umsaruro wathi ekhululwe waya kubandla le-MDCT esithi ibandla le-MDC Alliance lalingabananzi besejele. Umbuzo osukhona ngothi ababili laba bazawuya kuliphi ibandla njengoba bavalelwa ejele ibandla lingakadabuki phakathi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Saqala ngokumbuza ukuthi bathini njengebandla ngokukhululwa kwababili laba.
Mahlabe Zulu batwana besilo ungwalungalo kwamachobana, siyalibikela ngokuthaba okukhulu namhlanje ukuthi Supreme Court yeZimbabwe fumane uLast Mahenga Amalo Matsokere bengalacala sebebotshwe for 8 years bephongukutheswa icala elingazange libe khona. Siyathaba siyabonga ukuthi iqiniso kalifihlwa, batho njalo abadala ukuthi okulempondo akufihlwa esakeni. Namhlanje siyathaba njengabantwana beZimbabwe, njengabantwana beMDC Alliance, njengama-political parties wonke aprogressive le-civil society labomama labontanga. Sithi uNkulunkulu uzwile imthandazo yenu. Ngenxa yokuthi laba majaha balemuli balabantwana baphongubanjwa kuthiwa babulala iphoyisa, kambe iphoyisa lalingabu lawa ilitye elilodwa eliphoswe ngabantu abathathu na? Ngithithi thina kwakuvele kuhlola ukuthi ilitye liphoswe ngumuntu oyedwa, ubotshwe abantu abathathu kuthiwa yibo abambulaleyo.
Manje njengebandla kukhona yini elikuqoqa?
Iqiniso ukuthi iparty iza kwenza umdlalo idili sabela bethaba besenza konke okuhle emthethweni, sihlonipha ama-conditions e-coronavirus, imithetho yakhona i-short distancing, ama-mask, konke okulungileyo. Kodwa siyabe sifundisa abantu ukuthi iqiniso liqiniso liza liphume bengafuni befuna. Sifuna futhi khonapho sithathe ithuba lokumotivetha abantu bethu abaningi ukuthi bayirejista ngenxa yokuthi singaphunguthaba sikhohlwe ukuthi uyarejiswa kusasa, sizaswela sesingasangenanga embusweni. Khuluma sitshengisa mhlophe ukuthi la majaha ngamaqhawe edebotshwela amanga bezama ukuthabisa izihlobo zepholisa lelo abaligobodayo bona.
Manje ngokubona kwenu laba ababili bazaya kweliphi ibandla?
Thina be-MDC Alliance sikholwa ukuthi umuntu wonke ulelungelo lokuzikhethela, njalo silandela ingoma yabokhokho ethi nyama yembongolo khetho mthandayo. Laba majaha ethe sisebenza labo kakhulu, silungisa isidinga impahla lokudla, sisiyakhangela imuli zabo, sithungamelwa ngu-Honorable Daniel Malokela le group yakhe ethe sihamba khona every inyanga sisiyababona. sithi thina umuntu ulelungelo. Into esithabisayo kakhulu ukuthi sebekhushiwe ejele ngenxa yokuthi abalacala. Sebekibo ukuthi bona bazazikhethela njengoba sikholwa ukuthi khetha oyithandi omthandayo nyama yembongolo.
Umnumzana Felix Magalela Mafazibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Meli Emerson Mnangagwa uthi inzuzo etholakala ekwenjiweni kwamatshe aligugu elizweni izathuthukisa umnotho welizwe ngemali engamabhiliyoni alitshumi lambili ngomnyaka ka-2023. Ubekhuluma amazwi la namuhla edolobheni le-Victoria Falls emhlanganweni wokuvula ngokusemthethweni umbuthano oqutshwa minyaka yonke owe-Chamber of Mines Conference obubonakala umsakazo we-ZBC. Wengeze wathi uhulumende uyaqhubeka elungisa isimo sokuthi amabhizimusi asebenze lula elizweni njalo awahuge ukuthi atshale imali eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba lokunye okukhulunywe iziphathamandla zikahulumende kulombuthano, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izomnotho elizwe umnumzana Masimba Kujera.
Kungenzakala kodwa la eZimbabwe asazi ukuthi lama minerals amaningi okungakanani. Kungaba neqiniso sibili kodwa asila geological survey esayenzayo ukuthi sibe lolwazi olokuthi ama minerals esilawo maningi okungakanani.
Uhulumende uthi yena uselungisile ukuthi abantu besebenze lula, kuthiwa ease of business.
Akukacaci, akukabonakali ngendlela leyo, ikakhulu ngenxa yenkohlakalo esiyima public offices lawana. Kule nkohlakalo eningi kakhulu, nxa ufuna ukuthi uvule ikhampani, nxa ufuna ukuthi ube lama-registration documents. So into ezinjengalezo zenza ukuthi ease of doing business ingabi ngendlela abayikhangelelayo. So asikaboni ama-business ebuya lapha ngobuningi babo njengokutho kwabo.
Siyabona njalo umnumzana Mthuli Ncube uthi uhulumende uwehlisa imithelo ebhadalwa elizweni njalo uyanika lokhu athi ngesingisi ngama-incentives kubo somabhizimusi. Kuyabonakala yini lokho elizweni?
Udobo uthi unika ama-incentives lawo lama-corporate taxes lawo ikakhulu kuma-business avela phandle kwelizwe. Bekumele azame njalo unika ama-incentives lawo kuma-business alapha elizweni ngoba izimali zabo ziyabe zilapha. Kanye njengani i-incentive regime yabo ne-corporate tax regime i-favor abantu abavela phandle kwelizwe. Kodwa ngokubona kwami nxa efuna ukuthi athuthukise i-economy, lalabo abakhona phakathi kumele besekelwe ngama-incentives anjengalawo.
Khona ewandle kungabe kulamatshe aligugu amaningi yini angathuthukisa umnotho welizwe, ngoba bancome kakhulu kulo umhlangano ukuthi kule plant ye-cork leyamalahla.
Ubona njengani into okumele sibe kwazi ukuthi thina indaba ye-mining lama minerals esilawo lapha ayiphumi egcekeni. Siyakhumbula indaba yama-diamonds, sizwe umungameli owayekhona ukuba umgabe esithi yena salahlekela i-$15 billion. So kumele into ziphume ekugcekeni basitele ukuthi silama minerals angakanani nxa bekwazi njalo bafuna ukuthi uhambe kanjani. Kathesi abakasitheli.
Lo ke ngumnumzana Masimba Kujera, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America eseWashington, D.C.
Yabo! womanyano wamazwe ezansi e-Afrika i-SADC onxoma umsebenzi owenziwa ngabomanyano wamabandla alinkokheli eyaphatheka kukhetho luka-2018 e-Political Actors Dialogue kumbe POLAD wamukelwe ngembono ehlukeneyo. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Inhlanganiso ye-SADC ikhuthaze njalo enye inkokheli yamanye amabandla ezombusazwe afana nomnumzana Nelson Chamisa ukuthi laye angene kumanyano lo. Unobhala wenhlanganiso ye-SADC uDr. Stegomena Lawrence Tex utshele abephephandaba le-Herald ukuba inkundla ye-Poland iphathisa kakhulu ekuthini abamabandla ezombusazwe achiyeneyo enelise ukuxoxisana, okuyinto athi ingalandelwa ngabamanye amazwe akumanyano we-SADC. Limbono isekelwe ngunobhala jikelele omanyano we Poland umnumzana Kwanele Hlabangana ekhokhela ibandla le-Republican Party of Zimbabwe omele uhlangothi lwezobudlelwano lamazwe aphetsheya i-International Relations and Re-Engagement Committee kumanyano lo.
Kuyasijabulisa kakhulu okwenzakalayo khathesi kunkulumo esibe layo lo mama uLawrence Tex, okuthina kuyasikhuthaza ukuthi i-SADC isivumile ukuthi isebenze lathi incedisa abantu beZimbabwe. Siyakhuthaza kakhulu ukuthi kulamabandla angekho kuPoland ukuthi angenele kube lokubambisana, ngoba nxa singasebenzi sonke lizwe ngeke lithuthuke.
UHlabangana ulandisa kabanzi phezu kwalolu sekelo asebeluthole luvelela kwabenhlanganiso ye-SADC.
Umkhosazana Taxi utshengise ukuthi bona njengamazwe akulolu hlangothi bayasekela kakhulu siPoland.
Kodwa abakhulumisane lalomsakazo ababalisela umnumzana Victor Dube wasemzini webudiriro uthi iyamdanisa yena labanengi linkulumo yabe-SADC encoma imisebenzi emihle okuthiwa yenziwa ngabe-Poland.
Nxa yona i-SADC isithi i-Poland yenza umsebenzi omuhle, iwenzela bani? Ngoba amboni ukuthi i-Poland ingatshintsha ulutho, ngoba bonke abaku-Poland kathesi akula ngitsho ole city e-parliament.
Udube uthi okuchiwo ngabenhlanganiso ye-SADC akumangalisi.
Umbuso weZimbabwe abawunanzi ukuthi nedingi iqiniso kuzinto ezenziwa kweZimbabwe abafuni. Kukhanya ngathi la bayadlelwana labusayo kweleZimbabwe.
Isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance umnumzana Gift Ostalos Siziba usole imbono ye-SADC.
Thina njengabatsha esikwaziyo ukuthi i-SADC yinhlanganiso yabantu abadala engela kuzwisisa uhlupho olusemazweni ase-SADC ikakhulu eZimbabwe, okutshengisela ukuthi i-SADC ikhatshana lokuzwisisa uhlelo lokulungiswa kwenhlupho eziseZimbabwe ikakhulu mayelana lendaba ze-politics. Ngenxa yokuthi i-Poland kuyazakala ukubana ke inhlanganiso yezanu lalabo abavumelana lezanu PF, i-Poland kufanele kube luhlelo lwabantu abangawelelaniyo izanu le-Movement for Democratic Change. I-SADC isilahleka njengoba ihlala iyenza ukungazwisisi uhlupho ke oluseZimbabwe lakwamanye amazwe jikelele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe lezanu PF bahlezi besithi bonke abafuna ukuphatheka kungxoxo zokubonisana ngokungenziwa ukuthuthukisa ilizwe kwezombusazwe lokunye kungenziwa kuphela ngaphansi kwale inkundla ye-Poland. Kodwa umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uthi kasoze ahlale phansi ndawonye labamabandla amancane angaziwayo njalo engelasekelo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Uhulumende uthi amajekiseni awenqabela i-COVID-19 akhona elizweni njalo azakwabiwa kutsha esuswa lapho okungelabantu abaningi abafunayo esiwa kwabadingayo, njalo amanye azalethwa elizweni kuyona le inyanga. Lokhu kuvezwe ngudokotela Agnes Mawomva, isiphathamandla sikahulumende esiphethe lolu daba, ekhuluma emsakazweni we-ZBC namuhla. Ugatsha lwezempilakahle lwazise ukuthi bengathola umjovo walijekiseni esibhedlela siphariranyathwa Sali Mugabe leChitungwiza Central Hospital. Kusenjalo, ingcwethi ecubungula ukusebenza kwamajekiseni e-COVID-19 usikhwicamfundo Elophis Banda uthi asebephuzile ukuhlatshwa ijekiseni yesibili bengakhathazeki, ngoba kusoze kuphazamise amasotsha omzimba nxa sebehlatshwa eyesibili.
Amajekiseni ama-vaccination la ayatshiyana kusiya ngokuthi iyuphi umhlobo awesichina ebesilawo lapha elizweni kule Sinopharm le Sinovac la afanele atatshwe ngemva kwenyanga yokuqala hlatwe namhla esibini kaitshale ekupheleni kwenyanga. Manje sekulohlupho mbijana elizweni ukuthi bakhona asabeswela ivaccine yesibili. Kuyabakhathaza ukuthi kabayizuzanga ivaccine yesibili ngesikhathi ebesikhulunyiwe. Kodwa ungakucubungula ngendlela ye-immunology yesayensi. Kukhanye ngani akula bubi okungaba khona ngenxa yokuthi umuntu lo kasahlatshwanga ngesikhathi ebesikhulunyiwe. Kungaze kuphuze neviki ezimbili ngenyanga ezimbili uyabuyela njalo uyehlatshwe esibili ngoba bathi i-immunity iba ngcono kungaba isikhathi singabe sesingani siphuzile. But njengohlelo uhlelo lungolukahulumende lufanele kulube lemsuku ukuthi ngelangelindi akuyenza-ke kube ngokuthi alo abe ngentando yakho. Ngakho bangakhathazeki kakhulu nhla izuzakele bazahlala njalo akula lutho abazalulusa akula kulimala okungaba khona ngokuthi i-injection
kungedlula-ke inyanga ezimbili i-12 weeks lay lokho kungelandaba.
Sithi thina ukuhlatshwa ama-vaccine amabili kuhle kodwa ungaze ube uhlatshwe eyodwa iyavikela. Ngomzekeliso ngathi eyodwa i-injection ivikela 60% esibili izovikela 90%. So kungaze kudlule kube zinyanga ezingaki i-60% yalo oyizuze nge-injection yokuqala iyakuveni lokhu ikhona ilayo i-protection partial protection but ingcono i-90% 95% kule 60%.
Lo ngusikhwicamfundo Elophi Sibanda ingcwethi yecubungula eziphathelane lokusebenza kwamajekiseni e-COVID-19 ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare. Live Talk lamhlanje sixoxa ngombuthano wezokuzijabulisa owebulawayo Arts Festival lezinye indaba ezithinta impilo kaZulu. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Izigidi zabantu besigaba seTigray kwele Ethiopia ziphakathi kwendlala embi kakhulu ngoba zabalekela imizi kulandela uqhamuka kwempi kulesi sigaba. Isigodlo sikamongameli welemelika eseWhite House sazise ukuba elemelika lizakupha amajekiseni e-COVID-19 ayizigidi ezingamachumi amabili lanhlanu 25 million kumazwe aswelayo. Friday namhlanje sile ngunguthela yomculo werumba edabuka eCholocho uObadaya Mathulana ehamba leqembu lakhe leJet Sounds. Okunengi asikuzweni kuntungameli Nkomo weStudio 7.
Mathulana waduma kudala ngabo 1980 ngesikhathi edlala labaculi abafana labo Christopher Shoko kanye labo Ndooks Malaxi njalo lalamhlanje kakayekethisi. Nangu elonda imbali yakhe
sebenza kuFlawayo ke khona phengasitshayisa laphana labantu abanjengabo Solomon Sikhuza Ndooks Malaxi lo Solomon Sikhuza la wazofika futhi endlini yami ngesikhathi lapha ezama ukusiphakamisa mina lo mna wakhe lowo kuthiwa usewatshona la futhi uKhumbulani Moyo umngane wami omkhulu kakhulu esasizwanana kakhulu bonke laba bantu abatshona esabatshonayo lakofana inkomo.
Lingoma ethi Divorce Number 1 yiyo eyamenyusa waya ezingeni eliphezulu ngo-1988.
senzani yeah ikutelani misiyeni salipo kutivosa nje kungena risiki salifuna khona kube lihamba ama hotela sibadzalanga amadodzi
umathulana selamadlalate angamachumi phose amathathu 28 agoqela awereke amabili genye wethu leidlalate elilengoma esithupha njalo elilesihloko esithi kuyalelale lapho abambisane khona labaculi abafana lo Albert Nyathi kanye lo Moses Ruizi uphinde wethula njalo linhlekizane ekhuluma ngomkhuhlane we-coronavirus ebambisane leqembu lemlambosi Thulana uthi walile ukuba ngudwayi ofalensiba zakhe wafundisa abantu bakhe asebengabaculi labo abazimeleyo
ngifundise umntana uMthulisi Mathulana usele album yakhe entsha njengesanda kuphuma nje kwena linyaka ngiyosetshayela i-jet sounds ama-drums njalo eyitshayele labahlabeleli abaningi ngilo mntwana futhi oyinkazana engikhale ukuthi yena linyanga likajuni ngiyakhipha i-collab laye
abangathanda ukuthenga umculo bawuthola njani
ngase-South Africa ndingangithola ku-081 061 5770 ikhodi layifaka lapha then ngase-Zimbabwe ndingangithola ku-073 132994 kumba abantu bangangena futhi ku-Obedaya Mathulana music page laku-online lapha liyazithola futhi ingoma zami sezikhona engingalithembisa khona kule album ephumayo album 29 okuthiwa uzabezwa so ingoma i-albhamu le bekumele iphume last year manje asivalelwa yilockdown ise-South Africa so isenza ikhipha nje lo nyaka
ubaba Mathulana ngangijayela ukuyambukela koBulawayo eBlue Lagoon ebhaka babunkomo erenkini hamba letshala kithi insizwa kwethu udladla teenage macatsha uphuma ke enkundleni uObadaya Mathulana yena ozibiza ngojaka nindo nxa esecula irege ngale
Ngehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court usuze wakhulula abasekeli be-MDC ababili kade bevalelwe ejele okweminyaka eyisitshiya ngalombili. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla ubesedolobheni le-Victoria Falls. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.